Ndebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka odlayo kuzahamba njani njengoba sesidukani nalo kangaka. Siyathengisa nje sobala ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abakubandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane siphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare esabelweni seManicaland. Kuward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. Ematopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo ombemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamajumi amabili lanhlanu 25. Bacelese kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazongoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka odlayo kuzahamba njani njengoba sesidukani nalo kangaka. Siyathengisa nje sobala ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambile.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona ematobo kanye le-Insiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi gips ngabona benqobile, lapho banqobe khona bethi hayi sinqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake bebesine bhethi amadeidlala bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhetho nxabe nqotshiwe, bavume ukuthi banqotshiwe. Bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye gips ukuqatshwa ngomunye umunye onjengalo. Njalo bamele bekhule kupolitics gips ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto nxabe ngena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana nakho khonoko abayahlangana kindifomopho ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni. Abavume nje bengalihlabeli ingoma yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje Afrika ukuthi wonke umuntu nayedliwe ukuthi asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana uStalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivote ke kukhetho oludlileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqalisa ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kulabantu abaphumayo under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandelayo number one kwaba ke ne-violent ikakhulu ensiza yasematopo, number two ukusetshenziswa ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF, number three ukusetshenziswa kukwabhuzwa ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhisela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa ke kulabantu aba-brave out and came out bavotela ke iqikisiye kuyinto ke esiyithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kule zinto okufanele zisilungisise.
Ye khonapho ye ungakafiki khonapho ke akutsho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotsho endaweni eziningi lezi.
Kufanele ukubana silungise indaba yama-reform esukuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive kubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe urimaine problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu be-brave out bephume. Kodwa-ke unanzelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart, number two kule nkinga yokubana iZANU-PF anti yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-possibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uyakusekela okwedulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man, one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwamatoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF. Udlakela esilubonileyo ematobo esiza ludlakela esamthini ukulubona ngesikhathi sikabhubhrawu kusikhumbuzile kakhulu and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwebhubhrawu kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo bhubhrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela le nto ezinjani?
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, uMnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlilo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lakho leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala, okuhlanganiswe izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokhu kubi kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abana bantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba naye sithi ikhansile uthi naye ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kufeka amayusa ngayena leyo RTGS yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso okupheleleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithole nzima asinayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzasigcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sesizaba ngabayanga ngamandla utshithi abaningi asoze sibe sisasebenzisa ivesa sesizazibathela umlilo phandle amafriji ama-TV konke lokhu sishiyane lapho
kodwa nxa sikhangele sibili abantu bangalidada ngaphi idola lemelika khonapho ukuzethi babhadale khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungaze ube layi akatgs yakhona yona le uthi uzame ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke sibithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane indaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshontshe lapha uthe kunje kwathi kwathi vela siwathole amagetsi siyahlupheka lanxa siwathengile sesiwathenga sizithengela ngamagetsi sicina uphosa uqeda iviki lingalazi so nje ikusikhathaza lokusihlukumeza nje lokuthi senza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi lawa aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki kumele uzibone ukuthi lama-30 usakhonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina-ke ngasebenzisa kuseyelaphana bengibone ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usangifake ngoba nabantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Tshabalala okunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo uhulumende ubika ukuba uyashama Fidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyasha ngumntakasini Mnangagwa singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokeli wakwele China uXi Jinping ukhethwe namuhla ukuba akhokele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside besebambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokeli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika izigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokeli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss ngeviki ephelileyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhonangale ke ejotsholo lapho esikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane ibaba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
hayi siyaphila baba tu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokho besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusahambelani labo.
Pho manje abantwana balawa ngobani khonapho?
Sakunemthetho ama-rights abo wona la akhona. Sokulezi nhlanganiso ezinye ezibuya le mthetho eminye engahambelani lamasiko ethu. Ngendlela abantwana ababekhuliswa ngayo. Kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngasithi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje. Ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo awo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phose lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bengaguquki ebuntwini, ikakhulu ebuntwini. Amasiko yinkalakatha, iculture. Kumele ukuthi bebambelele kukhona okuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu, ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo khona ngale-ke eKwaray Village lapho ahlala khona kodwa kwamanje usejojolo. Sibonga kakhulu Moyo, ungadini lokusaza.
Siyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigxile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle. Sizabheka silamaBhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran, iBhayibheli lamaMuslim. Sile Torah, iBhayibheli lamaJuda. Sile iBhayibheli elingcwele. Sibe le King James, ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapha ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana neBhayibheli elingcwele, kulalapha ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kulalapha ehamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofethi babo. Babhala ngemilandu yabo, langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kubaprofethi babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom. Kukhona okuhle singakuthola kuThura, iBhayibheli amaJuda. Kukhona esingakuthola kuHoly Bible, iBhayibheli lingcwele. Kukhona esingakuthola kuQuran, iBhayibheli lamaMuslim. Okuhle okungasakha, okusigayida, okusenza sibe ngabantu abangcono. Kukhona esingakuthola thina, yikho sithi is a book of wisdom. uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli. But abantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilando ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa umlando wethu awubhalwanga. Uzambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina imlando wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siyakodwa usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya, ngoba ungumoya akazange acine ukuzambula. But konke lokho, kuwo wonke lamaBhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsa indle lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom, asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu, iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye iinhlanga zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilando yabo, langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo bakwazi ukubhala ngabo lendawo zabo laba prophets babo lakithi uNkulunkulu ezambula le lakithi ngapha Africa ube ezambula umhlaba wonke kazanga zambule endawo eyi-1 waye ezambula umhlaba thina sibhalanga ngathi niyangizwa abantu bakhe yebo kwabhalwa ngeEgypt ngoba eEgypt kwakulabantu babo yikho babhala ngayo iEgypt kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke kazanga zambule kusizwe thizeni uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu bantu bakithi abahle sibonge sihlo yezulu sihlo ehlambulukile emfihlo engcwele uNkulunkulu wokhokho bethu wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya uyimfihlo ufihlakele mdali asikwazi ngomqondo indawo yomhlaba into zomhlaba asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba uwumoya siyakhuleka mdali ihlo yokukhanya sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa kusasa. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikhona ngale kule South Africa. Balohlelo abaluqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba. Siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga Thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthola lo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni, abantu bayachaywa, bayenziwani, benziwani phezu kwabanye abantu, akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uzwe ubuhlungu laye, umuntu olegazi. So-ke abantu bangaphandle, abasizi babo baphila ngaphandle kwamazwe. Selebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi kulo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu mama ungahlupha abantu ibani bani mali ungahlupha abantu iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu welandebeleni.
Ye uhlelo lolu singathi lizalwethula njani lalo lisenza njani khonapho?
Usaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelinibanga ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silindi ukuthi kube lokhetho luzabuya sesifisa ukuthi kube lukhetho olukuthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani hhayi ukuthi avote ngentando yokwesaba.
Ye ubona ngazani kulabantu abaningikanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana la kodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo veti umkhuze yebo wayelweli impi enkulu-ke kodwa-ke umkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethela akufunayo empilweni yakhe ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe avotele ibandla elifunwa nguwe manje bayachayiwa abantu okumangalisayo okuzwisa ubuhlungu ngapha emhlubulweni yemathailand esouth.
Ye phosa lokugcina ba
elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha umtshele umkhuze futhi hayi baba into oyenzayo abayikho right yekela ukuhlupha abantu labo bale-choice yabo bazikhethele abantu impilo abayifunayo bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha sibonge kakhulu-ke Themba ungadinwa lokusasa baba.
Ngiyabonga Mhlakazi.
Kwezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhangele impumelelo emidlalo yenguqu edlalweni namhla kweZimbabwe. Iqembu leIslanders linqobele uLayo Chiefs nge1-0. Iqembu leManchester Diamonds linqobele Harare City nge2-0. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge4-0. Kuthele Capes United libe ngujikelo obhanqa 2-2 lele FC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshayele Brentford nge4-0. EleLeeds linqotshwe nge2-3 ngeleFulham. Iqembu leSouthampton libe ngujikelo obhanqa 1-1 lele Arsenal. Kuthele Wolves libhaxabulwe nge4-0 ngeleLeicester.
Kusenjalo wayengunozinti weqembu le-Islanders Football Club u-Edmos Banda uthi unezinti weqembu le-Wange u-Nedrick Madea ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ojabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usedulela lolu daba njalo.
UEdmos Banda udume ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders lapho abesaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu, njalo ubengunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu le-Capes United osedlala kwele-South Africa, kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela eWange.
EWange ngahamba eWange 2008 ngase-Wange. Because of the Pusidan, because of the Muyan, so in Sadi Wang, I'm here because the one who was
Usibanda uhambe wange unozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqale uqeqetsha uthi sekulomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Ayilevulankoniyehlile khathesi abafana khathesi bagijimisa imali abagijimisa ukunjani ukudlala kuthi behambe emazweni bona bafuna imali bathola imali sokuphenziyobaba bafuna ukudlala.
Usibanda uthi sebesilela unozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu naye kwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu leWange uNedrick Madea unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani ngangiyini uNedrick. Unedrick uma ngayisegedini hhayi hawu uyafila sibili le someone because into azenza kanika i-confidence to other players uthi indawo ukhipha lo wayesenza so why can't me do that and sepulasi kunjani ukuyenza and amakhipha sibili eZimbabwe bonawo angabona bangathi bangafika kwi-standard esasibisode like umzondiwa tirambadari umzali
ube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu leWange lonyaka, njalo uveze ithemba elokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi khathesi sukuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi khathesi ngasebenzisa abafana abancane thini iyaphambili ngoba abafana abancane balefutha abadala because you can play 15 minutes, 20 minutes, sokunjani sokuphelisa because sasikhulelwa khona bonabo. But for now,
Usibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwaBongani Mafu owayeseqhathwe kuqembu leNkezi Platinum Stars. Uncedise uTry Ncube ekugcineni kwesizini, yona ephele iqembu leWange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yeWafa Wafa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla le-ZANU PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi ele-ZANU PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 03 0800 028 naso ke inombolo siyaphinda njalo +1 202 465 0318 singakhohlwa njalo le email yethu studio7@voanews.com siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.